bayangihleka abantu ekhaya lakithi bayangihleka abantu ekhaya lakithi bathi ngiphuma kandlwane emzini ohluphekayo bathi ngiphuma kandlwane emzini ohluphekayo bathi ngiphuma kandlwane emzini ohluphekayo bayangihleka abantu bayangihleka abantu ekhaya lakithi bayangihleka abantu
Emzini ohluphekayo.